athi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 24 kumfufu 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla leMDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo edalela eParliamente esokuthi amalunga eMDC engenzi umsebenzi wokubuza abaphathi ntambo bakahulumende imibuzo.
Lelungelo sokuthi asichazisele ukuthi lomgoqo ufakile uthethe uphi umthetho.
Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo ngesikhathi umanisipala wakoBulawayo eqoqa ukuvalela abantu amanzi okwamalanga amathathu ngeviki.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi i-demand lokho kuthiwayo kufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu.
Uhlelo lwendaba zezijeziso zenotho ama-sanctions lamhlanje sikhangela umanyano we-European Union othi kawusoze wekethise izijeziso lezi ngoba kungakabi lenguquko kwezelungelo likazulu.
Nxa laba behluleka, kabayehluleki ama-sanctions engekho. Ama-sanctions kakhijwe, sibona ukuthi bayakwazi yini ukubusa ilizwe bayehluleka. Nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho, sesibakhipha kuma-next election.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intatheli izindaba eyake yaba ngumhleli wephephandaba likahulumende ele The Sunday Mail uEdmund Kudzai usethule athi ibufakazi obutshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwasetshenziswa njani ukwethula impumelo engayisiyo yeqiniso. UKudzai wethule umfanekiso kamabonakude olesihloko esithi Excel Gate, athi utshengisa ukuba umgcinisihlalo wezek unkosikazi Priscilla Chigumba waqamba amanga aze athi ugatsha lwakhe lwafakaza ngokuzibonela amaphepha lempumelo athiwa ngama V11 awezindawo zokuvotela izinkulungwane ezilithumi i-10,000. UKudzai uthi lokhu akungeke kwenzakala ngoba ama V11 angeke afika kugatsha lwezek kungela mvumo yomthethwandaba ngoba ayabe evalelwe emabhokisini. UKudzai wethule ubufakazi obuchiyeneyo athi bukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe, akulamthethwandaba ungamukela lolu daba nxa lungasiwa kwezomthetho ngoba indaba zokhetho zonke kumele zahlulelwe kungakedluli umnyaka owodwa. Ibandla leMDC lithi lizahlanganisa amakhanda licubungule isinqumo esithethwe ngusomlomo edalela eParliamente umnumzana Jacob Mdenda esokuthi amalunga la engabuzi abaphathi ntambo bakahulumende kuleli dale imibuzo ngoba besithi uMongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe. Kube lokuxokozela izolo ntambama kulandela lesi sinqumo, amalunga eMDC ezama ukusiphikisa okuhle kwamisa inhlelo zedale leParliamente. UNkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo waleli bandla njalo engumkhokheli weMDC edale leParliamente utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi balakho ukukhweza emthethwandaba zonke izinqumo esezathathwa ngumnumzana Mudenda ezephula amalungelo abo.
Isinqumo lesasifakileyo ngasitsho ukuthi sesizahlehlela emva ngoba thina seParliamente sangeniswa nguzulu waseZimbabwe. ijike ezimbili ezedlulileyo kusithathele imrholo kokhe sephalamente. Yena akwenzayo ufuna ukusethusela ukuthi senze okufunwa yibo okubulala ilizwe. Kodwa umthethandaba bathi bona bawubambile, dinesi lakho liqiniso lobufakazi ukuthi lokhu abakwenzayo akukho emthethweni, yikho esizahamba nakho. Sisiyatshengisa umthethandaba kwenza ukuthi lo Zulu naye abone ukuthi abantu laba abasebenza nabo izanu namaqiki akula mthetho othi wona omnika amandla lawo. So esizakwenza ukuthi sihlanganise amakhanda njengebandla bese sithatha indlela okumele ithathwe, ngoba sonke siyazi ukuthi thina njengebandla le-MDC sifuna ukulandela umthetho. Naye sizamazisa futhi ukuthi umgoqo lo uthetheyo ungaphandle komthetho, kuze kusizwe-ke impendulo yakhe. Umbuza sinika ngomrasiniki bese sikuhamba kuhlandla elilandelayo.
Kuyini okwenze wathi ibandla lakho lingasabuzi imbuzo bese kutheni?
Abameli bephelemende bebandla lethu bebefuna labo ukuthi babuze imibuzo, ngoba nanhlalinanga le mbuzo. Waseqaqamba-ke sesithi yena akumele akungenzakala. Basebezama ukuthi babuzisise wala, kodwa ukuthetha kusuka khonapho akusabanga le nto eke yahambela phambili lokho kunokuphikisana ngokuthi silelungelo sokuthi asichasisele ukuthi lo mgoqo awufakileyo uwuthethe wuphi umthetho. Siyazi futhi ukuthi izanini futhi sisephalamende yathi yona bafuna ukuthi bafake umthetho ozabapha amandla ukuthi basixotshe iphalamende ngokuthi basihloniphe umongameli wabo owantshontshikhethe.
Liza kuthini ngalelo daba? Lizamnanza yini njengomongameli?
Njengabandla le-MDC sivela ku-Congress lapho ekufike esithiwe khona izinqumo abalandeli bethu ukuthi uNangagwa kasoze simnakele njengomongameli ngoba wantshontshe ukhetho. Njengabameli bephalamende akulamandla owokuthi siwujintshe lowo mgoqo. Thina uNangagwa kasomongameli kithi. Njalo akukho lapho okubhale khona emthethweni ukuthi amabandla asephalamende aphikisa ibandla elibusayo kumele batshelwe ukuthi bakhulumeni ngaphi, benzeni ngaphi. Akula mthetho njalo. Nxa-ke sithi thina singamabandla aphikisayo, kanti manje sokusincedani njengoba sibaphikisa besaka imigoqo, okutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi.
Abanye njalo bathi kusuka kungahambelani nxa lisithi umongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe bese libuza imibuzo kubaphathi ntambo kumbe lamukele okuvela kuye uhulumende kumbe kuye umongameli.
Lilungelo lethu njengabameli bephalamende ukuthi sibuze imibuzo kuma-ministers. Njalo ngoba thina sizivela ebantwini kumele sizebuza imibuzo esake siyiphiwe ngumzulu. Lokhu ukuthi siyamukela izinto ezivela kuMnangagwa. UMnangagwa kala company enganelisa ukuthi isukumise ilizwe laseZimbabwe. Uhulumende ngasezinto waseZimbabwe kala nkampani lapha lengisa izinto ethengisa, abesethatha imali leyo athengedisa uZulu. Hatshi, imali esetshenziswa nguhulumende imali ebhatalwa nguZulu esithi ngeyemthelo ama-taxes. Abameli bephalamende balamalungelo akumele bawathole. Akuqali ngathi njengemandla le-MDC lokuthi sithole imiholo, lokuthi sithole izimota, kwakuvele kukhona. Namhla kumangalisani nxa sokuthi sokuyithi ngoba sesiphikise uhulumende owephulule ingolo lomuntu.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ekhokhela leli bandla edalele ephalamende. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Ugatsha lwezomkhathi olwe-Meteorological Services luthi umkhathi uza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo. Lolu gatsha luthi kumele uZulu athathe amanyathelo okuzivikela kulesi sikhudumezi ngoba siyingozi. Umbiko owethulwe yilolu gatsha uthi ukuchisa kuzafika kusilinganiso se-40 degrees kwezinye indawo eziphakameyo ezifana leKaripa, Binga, Victoria Falls, Chipinge leChiretsi ezizaba yizo ezizakuba lesikhudumezi esikhulu, kodwa ilizwe lonke jikelele likhangelele ukuchisa. isikhudumezi lesi siza umanisipala wakobulawayo esithi usezavalela izakhamizi amanzi okwensuku ezintathu ngeviki ngoba esilela kakhulu emadamu. Uthi njalo uyehluleka ukupompa amanzi kuhle ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 1 kuleli dolobho umnumzana Mlandu Ncube.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi i-demand lokho okuthiwa kufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu okungangokuthi sokukhulela amandla ethu okwapampa siwalethe edorobheni. So kusokuyamele sizame uku-increase isibanga samanzi endaweni esizibiza sithi ngama-reservoirs ethu lapho esipampa sihambise khona ukwenzela ukuthi sesinika izakhamizi. So ukuze senze njalo kuyabe kumele ngesikhathi sivalile kwezinye indawo impompi zethu zibe ziphele ku-reservoir yangikhona ukwenzela ukuthi ikhwele njalo inani lamanzi ethu ngale madamu elingani lehle kakhulu njengoba lisibona isomiso esilaso. Njalo isigaba kulamadamu ethu emathebuleni South indawo etshisayo okuthi ama-temperature isikhudumezi siyabe siphezulu, so evaporation iyenzakala. So yikho ke sithe singani siyagavuna ukuthi abantu besebenzisa
likhangelela ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka kuze kube nini.
Esikukhangeleyo ukuthi kuqhubeke size siyefika mhlawumbe phakathi kukaNovemba kusiya ekupheleni kwakuNovemba. Kuzadiphenda ngokuthi umlimi uzabe sihawukele okunganani ngezi
ludaba lokusilela kwamanzi emadamu kuphela yini kumbe ukusilela kwamagetsi lakho kulomthelela omubi.
Actually amanzi thina vele noma silawo emancane besingasisi ukuthi siwagavuni ezakhamizini ngoba avele azaevaporata, kodwa osokusuka kuphandle kangako yikuselela kwamagetsi ngoba bayakhatha even nala amanye amalayini esithi ngama-dedicated line sebewakhatha. So kusuka kube nzima ukuthi siwapompe abuye, njalo kuya-affecta lokufa kwemithina yini. So amagetsi yiwo sibili ikhoze enkulu kakhulu kunakho konke.
Lilalo yini uhlelo olusobala lokwazisa uZulu ukuthi amanzi lizawavala kuleli lokishi ngelanga elinje, liwavale kuleliya ngelanga elinje?
Sifakile nje namhla besile press conference lapha besazisa khona izakhamizi through entertainment izindaba ukuthi sizavala kanje sesizokuphapha sokufakiwe nje ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansila ka Ward 1 koBulawayo ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhona le koBulawayo. Abamanyani wamazwe we-Europe o-European Union bathi isikhalazo samazwe ezwekazi le-Afrika lenhlanganiso ezijeneyo sokuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezetheswa iningi lamalunga ebandla le-ZANU-PF ezikuhulumende weZimbabwe singeke samukelwa okwamanje ngoba kungakabi lenguquko kwezombusazwe lezokulondolozwa kwelungelo loluntu. Intatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esebhilitane.
Umanyano wamazwe la uthi bazakhalisisa kutsha umumo seZimbabwe ekuqaleni komnyaka ozayo bengakathathi isinqumo esitsha sokuthi besule izijeziso lezo kumbe bazengezelele. Incwethu yokwezomnotho lezomthetho esizalwane seZimbabwe ihlala ebhilitane. Umnumzana Lloyd Msipa uthi izijeziso zomnotho sezibulele ilizwe.
Sibhanishela indaba yekuthatha inhlabathi sokuthi kathe sesile opposition esisithi no ama-sanctions angakhitshwi because bafuna ukuthi ama-sanctions alimaze abantu. Abantu bangalimaza lama-sanctions bazathini? Bazavukela i-government.
Unkosazana Florence Nkomo olwela amalungelo oluntu esedorobheni leLizwi kavumelani lo Msipha.
Ama-sanctions akusiyo abulala abantu, akusiyo athumela ukuthi amaphoyisa abulala izakhamizi, babulala abantu abademonstrator bebonisa ukungaphatheki kwabo ngendlela i-government yeZANU-PF ephethe ngakhona abantu. No, bona indlela abaphethe ngayo abantu beZimbabwe okwenza ukuthi ama-sanctions ehlale elokhu ekhona.
Umnumzana Msipha uthi uhulumende weZimbabwe ngeke asuswe embusweni izijeziso zomnotho.
Nxa laba behluleka, kabayehluleka ama-sanctions engekho. ama sanctions kakhijwe sibona ukuthi bayakwazi ukubusa ilizwe bayahluleka nxa bengakwazi ukubusa ama sanctions engekho sesibakhipha kuma next election
kulabanye abathi izijezo zomnotho kaziyekelwe ziqhubeka uhulumende osembusweni okwamanje aze asuke laba bagoqela umnumzana Philips Banda isizalwane seZimbabwe ehlala eBelitane
xa litsheli ukuthi khona hamba uyelungisisa imoto yakho endaweni enje imoto yakho ifeyile i-road test hambe faka amathaya amatsha hambe faka lokho yiko kumele ukwenze so nxa kuthiwa khona khuphanini ama-sanctions awo Zimbabwe awafakanga kwezimbabwe government ama-sanctions ezimbabwe afakelwa ama-individuals abantu kulamabizo abantu abafakwa ama-sanctions singatshelani amanga ukuthi kuthiwa khona ezimbabwe kulama-sanctions akulama-sanctions
umnumzana Thamsanqa Joe ingcwethu wecubungula ezombusazwe ngomunye wabathi ama-sanctions asebhidlize ele Zimbabwe
akusela sibhedlela ngenxa ama-sanctions isikolo akusela imfundo leyana esasiyazi kudala ngenxa yama-sanctions nxa ulesihlobo sakho esasuka ekhaya ngama-1990s ungasitshela namhlanje ukuthi akusela NRZ leyana esasiyazi kumbe akusela CSC kubulawayo esasithi kukontutu ziyathunqa namhlanje akusela ntutu ethunqayo konke lokhu kungenxa yama-sanctions
uJo uqhubeke ethi kungaze kufakwe bani ukuthi akhokhele leZimbabwe nxa izijezo zomnotho zingesulwanga akungeke kulunge lutho
ngwazi uthathe u-Obama abalitshumi labomekeli labobani ubalethe eZimbabwe abasoze benze lutho as long as iZimbabwe ilama-sanctions
uhulumende weBritane utshele iStudio 7 ukuthi uzagcwayisisa kutsha udaba lweZimbabwe afake le mithetho emitsha ngemva kokuxexebuka walelo lizwe kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit iBritane ikhangelelwe ukuphuma kumanyano ekupheleni kwena le inyanga. Imele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa.
Siyabonga Ezra Chisa sibanda khona ngapho eLondon. Kunjalo nje uhulumende usethule uluhlu lohlelo lwebandla leZANU-PF olokufola kutshengiselwa phezu kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zeZANU-PF ama-sanctions ngamazwe angentshonalanga oluzenziwa ngolwesihlanu. Ilanga langolwesihlanu lathiwa likhefu ukwenzela ukuthi abantu baphatheke ngobuningi kuhlelo lolu. Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana utshele umsakazo we-ZBC ukuthi uhlelo lolu luzaqala ekuseni ngama-9 lapho edolobheni leHarare okuzabuthwana khona abantu besebefola belubhekise enkundleni ye-National Sports Stadium enkundleni le kuza kuba le micimbi etshiyeneyo egoqela inguqu umdlalo wenguqu phakathi kwe-Dynamos le-Highlanders kube njalo labahlabeleli abafana labo Ja Praise. Umangwana uthi basalindele ukuzwa ukuthi abalandeli bebandla le-MDC lenkokheli yabo bazaphatheka na kulokhu umcimbi lo osolwa ngabanye. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi osamabhizimusi sebeqalile ukulungisela ibhizimusi leKhisimusi ngoba yikho okwande ukuthenga abantu abanengi. Umkhokheli wenhlanganiso weConfederation of Zimbabwe Industries umnumzana Joseph Gunda uthi bakhangelele ibhizimusi elithe xaxa ngesikhathi seKhisimusi. Iphephandaba leDaily News lithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwenhlanganiso yamaWovet kulandela ukwehlukana kwembono yokuthi kukhulunyiswane na lo umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba leNews Day lithi izakhamizi zeMazoe ezaxotshwa umnumzana Robert Mgabe esaphila ukwenzela ukuqhelisa ipulazi leGushungo Dairies sezisiya emthethandaba ngamunye ngamunye zifuna ukubuyiselwa endaweni yazo. manje sengidedela imuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu lisipha ke imbono yenu okusenhlizweni yenu lingakhohlwa ukuthi liyenelisa ukuthi lisiphe ke okusenhlizweni yenu kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318
bantu studio 7 linjani lonke ngathi ngicela ukuboza likhetha banjani ngathi likhetha banjani amalokuze namameseji dalwavuli kodwa bhate singabalandeli be-studio 7 hayi mani lingabi le nketha betshaya lingabi le nketha betshaya siyawuthanda lo msakazo kakhulu siyawuthanda mpela siyawuthanda thanda ukuphawula lo ngalugawule lo kanti vele ngicela ukubuza umdalana lo uyini uliNdebele ulishona ulitonga ulivendi ulinambiya uyini umhlobane bungumsili hayi akulaNdebele linje so ngitsho hayi mani ngitsho cha kulaNdebele linje kambe ngathi sinesikhathi mna ngakhe gongoda abantu esenza kanje thumba abantu sakathi siwayithumba umkhulu wamanensi but kwekuya ama-sanction akhitshwe mna sithi phambili ngama-sanction vele izimbabwe kufanele ama-sanction abahlale straight kusukisela bothi wenka kuzeke kuma ubugawule phansi khona bevele abafaka ama-sanction kakhulu bekele uqambele i-MDC yamanga bethi i-MDC yelokhu zama-sanction i-MDC yakula ama-sanction wafakwayo anti akusema-sanction bafaka ngokubona ukuthi bayephula amalungeni abantu ngiyabonga
hayo bantu be-studio 7 linjalo ntungamile nkomo Gibbs Dube uChris Gandhi sithi phambili ngohlelo siyalibonga kakhulu ngokusipha indaba kungela lapha elilelekele khona siyalibonga kakhulu sithi phambili ngohlelo cela ukuphawula kancane nje ngokwenzakala ngaseZimbabwe hayi eZimbabwe mpela yaziZimbabwe sithole nzima shem sithole nzima kakhulu ngifuna ukuphawula ngalokho ukuthi kuthiwa abenkonzo labo ukuthi abaphamise ukhetho hayi thina straight lokho asikwamukeli lokho mpela lokho asikwamukeli thina into esingayifuniyo ukuthi umnangakho eqhubeke lokho ebusa 7 years le mnangakho lokho ezibusela phela kuyo sokumbona kwesinye isikhathi ba sebemnikeza ithuba lokuthi azibusele eyalele esikhundleni njengomgabe hayi lokho asikusapoti lokho asikusapoti asikusapoti la kancane watshontsha ukhetho ezitshele ukuthi kwesinye isikhathi umkhono muzokwanisa but okwamanje simehlula uhamba amazwe lamazwe ehamba ngeformation edurayo so but abantwana beZimbabwe besidla imbuya ngoluthi ezibhedlela amanensi awakho abantu bafa imihla lamalanga hayi 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 kunzima shem kunzima kakhulu ngibe sendithanda ukuphakula lalabo abathi ukufunta izitshezo zenodo zikhutshwe yazi abantu zikhuzokhutshwa kanjani ngojanuwari kufa abantu ngo-2018 kufa abantu ngesikhathi sokhetho kodwa zonke lezi zinto abaziboni kunje amalungelo abantu ahlonitshwa abantu bathunje kusendle busuku konke lokhu akuhlonitshwa manje bazothi izijezo zenotho zikhutshwe kanjani nasithi phambili ngezijezo zenotho vele la amazwe afakela iZimbabwe izijezo zenotho lingalaleli lokho kukhulunywa ngamanye amazwe lina phambili ngezijezo zenotho sithole nzima eZimbabwe bantu bakithi hayi ngiyabonga kakhulu ngithi phambili ngohlelo ukusipha indaba eziqakathekileyo kakhulu libe le mpilo ende
mina engucelayo ngicela basitshele ukuthi khona izijeziso lezo abakhala ngazo zimi njani basifundise asikwazi ukwenzela ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele ngoba iBritain ithi yafakela amalunga e-ZANU-PF ayifakelanga ikhandi so besicela ukuthi sibe kwazi ukuthi kathi izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani
mina lami bantu ba-Studio 7 ngendlela kade ngibona ngakhona mina ngibone ngathi vele ngabe kuthiwa bona labo mnangagwa labo ochamisa laba ngoba vele kuyabayehlulela kuyanto abayenzayo bayafana nje bonke ngabe kuthiwa bavumelana bethengise ilizwe leli lasezimbabwe leli bebethengisela abelungu ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho liphi ilizwe maybe angakwazi ukuphatha kahle izizwana zezimbabwe ngcono kakhulu okudlula amaqembu lawo sanibonani bantu be-studio 7 lathi thinesikhalako kakhulu yoko nokuthi vele bangaze befise kanjani bona umnangagwa ukuthi bazane betshone begibela izindiza besenzani badlalisa isikhathi ngoba phela kuyafanana ngoba vele lokwamusha leli lizwe njalo lama-sanctions la abakhala ngawo azakhishwa kanjani ngoba vele yibo abayenzayo la ma-chances ngoba babe vele benzela yena lo mgaba angithi yibo bamusha le mbizo. So yona iZANU-PF PF uma ihlakaniphile njalo uma ifuna ukulungisa le mbizo kayikhiphe yena umnangagwa izame ukuthola omunye umuntu khona phana kuZANU ubuthi asemncane oseyitsha uyo ngakwazi ukuthi mhlawumbe amazwe aphetheya ngakwazi ukuba losizo but bekhiphe la abantu abadala bonke bana bamusha elizwe.
Mina engikhulumayo ngumthokozisi lapha eHaburuni eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimu, siyadubeka sithwele nzima, sithwele nzima elizweni labantu lapha. Khathesi bavota sobaza sidudula, siyatshona sigwele amagumbagumba sikanjiswe ekhaya. Izindaba zikamnangagwa. Mina bengimcela umnangagwa ukubana labo gawula ukubana bakhulumelane lolutshamisa. Kabakhulume lo chamisa umfana olejwawu le mali. Ngoba nxa bengakhulumanga lo chamisa akula nto ezakuhamba eZimbabwe khonapho. Abantu busala sidubeka kuphela so. So akuncedisa ukuthi kuthiwe umuntu uyabusa. Ubusa bani? Abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungala manesi, kungala madokta. Siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula ayibhondi la ngikhona basiprintela amaphepha abathi imali. Umthuli Ncube sezionele i-CV yakhe, sezionele umsebenzi kathesi. Iqhatshwa ngurhulumente lobuselo le-corruption. Ngelinye ilanga madoda, we will hold you accountable. Ngelinye ilanga madoda, izathwala nzima. Ogawule bona abo bazabe sebegijima labo Joseph Chuma. Bazabe sebegijima sebethwele nzima sokuyibatha ibatha yona liyane eyenzakala ngesikhathi sikamgabe laphana. Manje kathesi siyalifaka phakathi lani bomamjuru siyalilandela futhi lingamasela. Uyathola umuntu esithi waphuma kuZANU-PF PF kodwa evele lisela wasitshontshe iZANU-PF PF ayizange imlandeli emthathela wonke amaplans lawana ngikhona siyalilandela siwathathe lizalunga.
Yibo ke abalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulamalunga edale lephalamende awemelika angawebandla lama-Republicans angene ngamandla kwenye indawo lapho kade kusethulelwa khona ikomiti yezemithetho ubufakazi kudaba lokuzama ukususa umongameli Trump esihlalweni ngohlelo oluthiwa lona i-impeachment ngesilungu. Amalunga la angamachumi amabili lanhlanu angene kusakhiwo kade silamalunga ekomiti abalisa awama-Democrats lawama-Republicans. Umongameli Trump yena ukhanya ube lolwazi lokungena kwamalunga la ngoba ubeke wethula imbono ekhomba lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter. Isikhathi isikhanya sesidliwe ngumangoye sesingehlukana kodwa singakehlukani ke sikhangeleke indaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo wedale lephalamende sokuthi amalunga e-MDC bengenzi umsebenzi wokubuza abaphathintambo bakahulumende imibuzo edale lephalamende. Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje njalo uZulu kumele alimuke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.